country yafaka okuthiwa i-water crisis committee, and water crisis committee kunapho ibulawayo progressive reservation ishaya i-subcommittee ye-monitoring and compliance. Umsebenzi wethu ukuthi sikhangele ukuthi i-council iyastika yini ama-schedule yayelayitha abantu nokuthi zakhamisi ziyawukhangela yini konke zibuthiliweyo okufanele zikwezigcine zikamanga. So yikho esikwenzayo khona okuthi sikhele izakhamizi khonokho nokuthi side izakhamizi njengoba amazenye kusho kule mikhuhlane engaba khona. So kuqakathekile sonke sihlale silungiselele ukuthi imikhuhlane le ingasibambi njenge zakhamizi.
Uhlelo lolo le-Blue Monday lubona lusebenza nini njalo lizakhuthaza njani ukuthi abantu belulandele?
Uhlelo lolo le-Blue Monday I think lu-relevant kakhulu ngendaba zamazi lezi. And emhlanganweni yonke sesiyenzile njengenhlanganiso yebulawayo progressive reservation besizitheke izakhamizi ukuthi kube hlelo olukhona le-Blue Monday okufanele silulandele sonke. And njengoba kuzohlelo lenzakala ka-1 inyanga njengezakhamizi silamafoni namba ey'zakhamizi ezathe emhlangano yethu sesikhupha izakhamizi yezi ukuthi next week i-Blue Monday lingakhosha ugoke i-Blueland. Kuyindlela yokukhuthaza izakhamizi ukuthi hhayi asisondele sinamazwi lesilawo nabo siphinde silobhe lohulumeni ukuthi akhangele ukuthi abantwana ematheleleni sithekile ngendaba yamanzi bona bengayenzi lutho.
Ikusasa ngalolu daba liyibona injani? Libona kuzaba lomehluko njalo kukhona okunye okutsha eliza kuletha kulezi nhlelo?
Kudala sakhulu ukuthi lesibantu akungasisiza ukuthi sithi amazwi awanakho asezambizi siwasebenze ngakho. Kodwa kuqakathekile futhi ukuthi kwazakala ukuthi kulezinye inhlelo esezenzakele sifukwa ngumisa wamanzi kwabusitela okunjengokuthi ukurepair kwamabhozi awenyamandlovu lawana okwesibili ukuthi kunamabhozi akhona kobulawayo akade sefile usekhulume labantu abanezimali ukuthi bewalungise and kusithembisile ukuthi khathesi ngabe sesalisile kulungisa kunkulunkulu.